abezanu-PF sebefuna ukwenza iZimbabwe iRwanda leBurundi. Thina njengebandla labantu ayisithi esiqoqa le i-demonstration. Siyamangala kakhulu sebesipha amabizo okungani singama-terrorists. Thina singasibi baqoqi bale i-demonstration. Thina sakhuluma mhlophe ukuthi sizancedisana lalabo abantu abafuna ukuhlala kahle, abazakwenza i-demonstration peacefully, abazanqaba udlame. Ngalokho lokho kwenziwa ngamajaha la abazithi ngabe ZANU-PF, hatshi, bafuna ukuvusa i-civil war. Ngoba thina sihlomanga, njalo abantu beZimbabwe ayisibo abathi bafuna ukulwisana labantu, bafuna ukutshengisana mhlophe.
Njengoba abantu beZANU-PF bekhanya bezimisele besithi akufiwe nxa kufiwa, kungani lingadedi lina litshiyane lakho okokutshengisela ukuze kungabi lokuchitheka kwegazi?
Thina beMDC ayisithi esiqoqa umhlangano lo, yikho ke ukuqondisa imtshoko kithi liphutha. Njalo bafuna ukwethusela uZulu, abafana laba abathwele izingqamu lemtshoko lani lani, hayi bayasetshenziswa. Mina lebandla engilimelayo singake satshela abantu ukuthi bayekele ukudemonstrate mhla ka-31. Kuzavela ebantwini njengoba umbuthano lo awusoze ube ngwebandla le-MDC, ngwebantu beZimbabwe. Uma iZANU-PF lehulumende weZANU-PF iyekele izihliwi zisenza khonokho, kutshengisa ukuthi bahlose ukubulala lokubhidlisa abantu njengento abayenza ngeGukurawundi.